Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngoBraxet Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebe ngabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla ngokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Code Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act, ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli lakudayela abaphathi intambo elecabhinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lomthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezijezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu ngabamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu besithi uzagcinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezani PF. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele, umeli wange Central eDelhi Parliament, yena othi lomthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sePhalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa bedubeka besifa ngendlala, kubuya amabhili angasozathuthukisa isizwe, kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike beze ubuhlungu belokhu betshela ukuthi nibangakhulumi lokho bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lomthetho uphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo ukukhunya iqiniso ngalokho ngoba phela akula lapho siyabe siya khona. That's what we call it dictatorship esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga lezan PF enginobhala ohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elithona lihlambazwa.
Ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi be ngomthetho ukukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asila thando lelizwe lethu. Asila thando lokuba ngamaZimbabweans.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono kamphathi ntambo ezemthetho omnumzana ziyambi ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate. Wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe esithi ngawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihlobo labangane. Kodwa uqondise kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima. Ngizinye indlela abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugotshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasensuku zatshwala ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalungu edayile ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubulana ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi
amamandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalapho abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposta.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudiseyisa amaposta abanye. So kebe kuyindaba zona lezi ezizwa izeki yezimandate over ama-issues andake ume kuhambe kuye report wezinye. Nga umuntu wangikhona etholakele yenza nale belisho ukuthi uba ninodifesayo because umuntu mesunga even ufaka phezu kwephosta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe isikhangela ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 obakhathesi. And then awe my election related complaints sile 61. Amane ngangikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lumkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebe ngabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ikuzama ukuxeka umsindo, ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebele. Thina sikhuthaza abe-TCCC, abe-Citizens Coalition for Change ukuthi bengabanjwayi njengenhlanzi bengabanjwa yihuka yezanu PF njengenhlanzi thina bethu abantu bapholile abantu abathanda ukuthula
ilunga lezanu PF ongumqondiso wenhlanganiso ezithi izimele yodwa Forever Associates Zimbabwe IFAS umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye
kutaza abasakhulayo laba ababethekelwa utshwala ngamapolitiziyeni besenza into embi kangaka ukuthi haji bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikankase sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye sikhuthaze ama MP awe opposition lawo abezani PF ukuthi hathi asingenzeni into le asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela umuntu okhipha iposter ukukhanya ngumkhuhlane okumabandla wonke emabili abo elibusayo lalelo elibuswayo
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela nokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda wobulawayo esigabeni sephelandaba chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalos Ziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashwingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa wezanu PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerally enkundleni yemkhoba eGweru ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
umthethwandaba waphezulu owe High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kangcwabakazi lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabekomishini ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba igqweta lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezek bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio uMtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezeki ngakho ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali kwabezeki ngesikhathi ayisiwo umlando wawo kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo igqweta labezeki umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule umahluli Samodeme wedale ele Electro Court uthena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo kodwa akabekanga ilanga ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancindise kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezek hatshi elakhe abanye abaneliseyo ukubhalisa ubana bancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli. Ngababalisa umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU PF, uMnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Love Mo Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Xavier Kasukuwere owayekubandla leZANU PF owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqolwa kombuso kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekhweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba obelusemthethwandaba namhlanje, idale ele High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele MDCT, uMnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe nguMnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhe bedonselana, uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Ele Melika linikeze uncedo lwemali engaba izigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umsekeli wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, uMnumzana Tatenda Macheka, utshela iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, uNkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundla somholi we-USAID uNkosikazi Priscilla Sample uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala esibhakile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe uNkosikazi Francesca Edelman uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 zisithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima ibe liphutha njengoba ubengadobi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. US$164 million. Uthi-ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola eMelika aphezu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. Lokhu kwenza elemelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athe anceda uZulu kwezempila kahle, ezenhlala kahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekele abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo kancabakazi. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule idebate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlando kucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakali. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakala i-documents lezi, ambona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezena kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha. Kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni, ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili khona lokho yana ukuthi athenge upresident ahlale abukele iTV abantu bediliza iWhite House lokho kuthiwa yi-insurrection kana, ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu laba bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khonokho yana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho, ulethuba na lokunqoba?
Mina mbona ngathi hayi, uphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Kungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile i-term yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica izaziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni, so kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Uhlelo Woza Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozimnyama ababili abacula bemunye, waphiwe lusobancane. Bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihloko esithi ngilombuzo la. Nangu usobancane ixoxa lontongamile inkomo we Studio 7.
Kancane noAphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozimnyama. UAphiwe kushuthi ungumshana wami mina. Ngifana omncane osafunda ungiform 3. Uyafunda laphana eVimila Secondary School khona phana kozimnyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree. Yashingo nawe. Lelele ikhala wazimnyama.
Kulumana somathetho sobancane omnikazi walezi ndaba sicabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazinyama ngamadelo ngokwezokela amasuka zomadoda sifanda mjongo basala bephuza abanesikhathi isambane esihamba umgodi sangawulala madoda mphuma ngesokuncane ngokudla phansi emathobeni madoda sifika klamtu sigithi made sifika phezulu entombankala bayiyo leyo ndaba sabhekisa amakhanda phansi sathi gunqu kwathiwa nansi amfana githi muzulu ngisagijima nalo ijongo sikamadoda abanye bathi ngu-Aphiwe kodwa ngithi mina Muntu sawe mfana asiye
Nana wathintizina Nana wathintizina Nana wathintizina Nana wathintizina
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma ziyatholakala ku-YouTube nakuma-Facebook nje sikhona nakuground ePlumtree uyazithola kukhona Thegwane Road kuhandsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku-147 laphana eBulawayo Center. Abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala WhatsApp inumber zithi 0026378511973. Unomfu ufuna uAphiwe lakho ungamcheka kuFacebook inumber zakhe zikhona uyathi Aphiwe nosobancane.
Abalandeli ubatshiyela wapha mazwi.
Behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi. Ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo Aphiwe sisazokhala isiginci impela sisazokhala.
Njengoma kwabhebhezela indebe endodeni kungenamoya. Uthini sobancane?
Yashingo nawe. Lelele ikhala kwazimnyama ikhaya. Yashingo nawe. Lelele ikhala kwazimnyama ikhaya. Yashingo nama babo ikhala phansi phlambe. Kamba no tintizina.
Ngilethemba likukholisile umculo wamajaha amabili akozimnyama uAphiwe losobancane. Ku-Live Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho we-Patriotic Act. Ngawokho-ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murira zvakanaka muri yeZimbabwe.